ingatsha zebandla lakhe zingapha besikhanya zingani seselokukhonona zingakazi ukuthi umbuso uthethe ngalipi mbona ngani usebuye lapha walungisisa khonokho njalo lumsize kakhulu ngoba umhlangano lwawenza izolo usuke wathola izizalwane zezimbabwe eziningi eziphithekileyo zabuya zazomvakatshela ukuzombona kwaba yinto enkulu kakhulu khonokho ngibona ukuthi kwenza umahluko phakathi kwakhe lezinye iziphathamandla zamanye amabandla kwele zimbabwe ezifike kwele Britain zehlule ukwenza okufanayo ukuthi zivize uZulu waseZimbabwe zifake ndawonye ezikhulumisane layo. Siyazi ukuthi unkosikazi Mchiro wabuya zangenza okufanayo umphathi ntambo wenze ukudlelana namanye amazwe uGeneral Sibusiso layo ufikile watholakala nje semahofisini amakhulu kazange aphuma angene emphakathini akhulumela abantu ngendlela uthambisa ayenze ngayizolo.
I-MDC Alliance ingaba njalo idinga imali yokuyixhasa kunhlelo zayo zokhetho. I-ZANU-PF layo ibikwa ithola imali evela phandle kwelizwe lanxa kulomthetho oyenqabela ukwamukelwa kwemali evela phandle kwelizwe ngamabandla ezombusazwe. Ubona bekhona yini abakhona ngapho abazayixhasa i-alliance ngemali?
Imithetho yokwalisa ukuthi amabandla athole imali evela ngaphandle kagcinanga kangako kwele Zimbabwe njalo kayilandelwa. Ngokwazi kwami awukaze lowo mthetho usetshenziswe ukugcoba umuntu loyedwa nje icala. Ngibona njalo ukuthi lanxa kunjalo nje izimali ezingathunyelwa kwele Zimbabwe zivela kuleli zile ndlela ezilula kakhulu ezokuthunyezwa ngazo nxa ukuthi umthetho lo siqiniswa efana lokuthi zingangena ngicele lokuthi ziyabe zivela kungatsha zebandla nakuchamise sifana logatsha lwe-United Kingdom le-Ireland. Ngaleyo ndlela iyabe imali ekhanya iphuma kumaZimbabwean. Leyo mali kayivimbelwanga yilo mthetho futhi izimali ezisuka kwamanye amazwe ekazivunyelwa ngoba le mali iyabe ingasuka kwamanye amazwe iyabe isuka kuzizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe